Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 28 kuNtulikazi 2023 ngoKeep Stube. Endabeni zethu lamhlanje. Amalunga amabandla atshiyeneyo afola emigwaqweni ikhankasela ukhetho olukhululekileyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Idale leSupreme Court selivumelane lesinqumo sedale leHigh Court esokuthi uMnumzana Sevia Kasukwere akumelanga incintise kukhetho lukamongameli oluza qhutshwa mhla ka-23 Ncwabakazi. Lokhu kutsho ukuba uKasukwere oncintisa ezimele ulakho ukungangeni kukhetho lolu olabantu abalitshumi lambili 12. Okwamanje uselubhekise e-Constitutional Court, kubika uMlondolozi Zindlovu.
Abahluleli bomthethondaba o-Supreme Court uJustice Antonia Guava, Justice Chinembiri Bhunu loJustice Felicitas Chatukuta bathe uKasukwere ubengasoze aphumelele edaleleli ngoba udaba lwakhe belungelasisindo. UKasukwere waphanyeka udaba lolu eSupreme Court kulandela isinqumo seHigh Court esakubeka sobala ukuba wephula iziqondiso zomthetho wokhetho kulandela ukuphanyeka amaphepha akhe eNomination Court ngoNhlangula lalanxa wayesehlale phandle kwelizwe phoso yokwenyanga ezingamashumi amabili 18 months engafiki kwele Zimbabwe. UMnumzana Lovedale Mangwana owebandla leZANU-PF waphanyeka udaba lolu eHigh Court ephikisa ukungena kukaKasukwere kukhetho lukamongameli. UNkosikazi Jacqueline Sande omela uKasukwere utshele intethe lezindaba yeHarare ukuba badane kakhulu ngokwethulwe yiSupreme Court.
Esesikubona lokhu ukuthi amadali wasithatha ithuba lokuthi batshele abantu ukuthi hayi lo kafanelani elisikhosini. Inkosi sithi indaba lezi zayihambisa lapho iyaphetha khona.
UNkosikazi Sande uthi sebezaphanyeka udaba lolu emthethondaba we-Constitutional Court.
Lokhu akusuka president asuke kuphela okomuntu wonke ngoba isizwe seZimbabwe yiso esilekungeni lokukhetha.
Uphinde wathi kusobala ukuba ibandla leZANU-PF kalifuni ukuba uKasukwere ancintise ukhetho oluzayo. Abakubandla leZANU-PF bakuphika lokhu. Kusanjalo ibandla le-CCC seliphanyeke kudale le-Supreme Court udaba lokwalelwa kwamalunga alo alitshumi lambili ukuba bencintise kukhetho lwamalunga edale lephalamende koBulawayo. Idale leHigh Court lithethe isinqumo lesizolo kulandela okwaphanyekwa kulelo dale izizalwane zeZimbabwe ezithi kwakungamelanga abantu laba bancintise kukhetho lolu ngoba baphuza ukuphanyeka amaphepha abo e-Nomination Court. UMnumzana Gift Osalo Siziba, umsekelo wesikhulumeli sebandla le-CCC uthi ibandla leZANU-PF kalisoze lenelise ukubavimba ukuba bencintise ukhetho olukhulu oluzayo.
Ngenxa yokubana ke iHigh Court ithe ama-MP ethu emiswe koBulawayo, kodwa ke sesifayile ke application yethu ke eSupreme Court ukubana ke amakhandidethi evunyelwe ukubana ke beqhubekele phambili ngokukhankasa. Ngenxa yokubana ukhetho lutho ukuthi abantu bevunyelwe ukukhetha umuntu ke abamfunayo, iZANU-PF izama ukufohla koBulawayo ngendlela engeqi semthethweni. Yikubona ke besebenziseke amadale ukubana ke bemise ke i-TCC.
Kodwa uMnumzana Mabutho Moyo okudayele iZANU-PF Central Committee uthi ngabalani lodaba lwe-CCC loluka kasukuwere
ikho kutwa ngabantu abazikhanzi ngengamafutha abo bebesazi kamo kabanzi ukuthi ilanga le nomination linini kodwa bona bakhetha ukuzithathela isikhathi bakhetha ukulwa bexabana ngama candidates amabandla aqoqekileyo alungisa afayela amaphepha on time so lokho abakhulumayo hayi so ngabantu nje abazama ukuvika ngomune bazikhanzi ngengamafutha abo
unkosikazi Betha Chuma incwethi kwezombusazwe osebenza e-University of Zimbabwe uthi ukhanya engani alukhululekanga ukhetho oluzayo.
Ilunga leqembu eliqine kangako lingasekho kwezekhetho kuyadimoraliza lakho lo msebenzi wakhe uyabungasoke ufani lo muntu oncintisayo ekhethweni ekwazi ukuthi kulento azayithola ekucineni ngoba ngumuntu osekwazi ukuthi usesebenzela abanye bakhe hayi ukuzisebenzela yena.
Ukudaba olufanayo aqhubekela phambili amalungiselelo okhetho elizweni lonke kulokulwisana kubandla le-CCC eMarondera. Lapho kulabantu ababili abathi bazancindisa ukhetho oluzayo lwamalunga edale ePhalamende bemele ibandla leli umnumzana Caston Mateu lomnumzana Mishek Manyere bathi bakhethwa ukuba bemele iCCC ukhetho oluzayo. Ngimele 27 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Abamabandla ezombusazwe ajeneyo kanye labamabandla ekholo bafole emigoqweni namhla eGwanda bekhankasela ukuthi kuqhutshwe ukhetho olulokuthula lonyaka. Walbert Ncube usiphalo ludaba ngokugcweleyo.
Ukuthula sikhuluma ukuthula babona amandla onke simemethekisa ukuthula.
Abasekeli bamabandla agoqelele ZANU-PF, Citizens Coalition for Change, ZAPU, Thokoza Republic Party, MDCT, kanye le-United Zimbabwe Alliance baphatheke kulo mkhankaso obugoqwe inhlanganiso yamakholwa eZimbabwe Christian Alliance. Bakhulume ngazwi linye abamele amabandla athiyeneyo besida kumelanga kube lodlame ngesikhathi sokhetho. Umnumzana Thulani Moyo olilunga lebandla leZANU-PF uduzile kumele akhumbule ukuthi ukhetho luzayo alunjengomdlalo wenqindi.
Asomncintisano wokulwa ngumncintisano wokukhetha abakhokheli abaqotho abale development jihad phansi izikhali kasingalwini ngazo izikhali asisebenzeleni iminwe yethu ukuyavota ngokuthula singaxabani ubuntu bethu njengamajawunda must remain ndibonisa ubuntu bangikhona.
Umnumzana Dingelizwe Ndlovu obemele ibandla le-CCC layo uthi kubalulekile ukuthi uZulu avote ekhululekile ukhetho luzayo.
Wonke nomuntu azizwe ekhululekile kube nokuthula esigabeni sethu lowo lalowo akhethe umuntu ozamela kuhle kungabi nomunye okuzaba nobudlongdlongo kwabanye.
Umnumzana Edmond Xakaxwayo olilunga lebandla leMthokazi Republic Party uthi kube linyathelo elihle ukuhlanganisa amabandla ezombusazwe athiyeneyo.
Abantu banobumbano lokho kuze namathethi ngenhlangano yawo ake kubongwe bakithi nake singabanikazi bendawo ti ayihlale phansi babomthe.
Umnumzana Canisius Skala oyebandla lezaphu uthi uZulu akumelanga aphatheke kudlame.
Nakhathesi noma kwayiwe empini kasingaziqhenini ngentwembi yokubulalana sesikubona sekungathi sesingama-liberators ukudlula abanye ukulala umfoweni. Kumele ukuthi kudlule leso sikhathi kulandele isikhathi sokwakha ilizwe. Asakheni ilizwe, sakheni ilizwe sibambene. So ngolimi lwami ngithi asibeni nokuthula.
Umnumzana Nixon Gama osakhulayo okubandla le-MDCT ukhuthaze osowabo ukuthi bengavumi ukuphatheka kudlame.
Ukuthula kumele bakubonele kithi Zimbabwe yonke ukuthi thina asibi noba sithiyeni siyenzela ukuthi sibe nobhima emathebeleni south as a whole. Akula sokumelana ngomunye nxa sisikhipha sakhe sithiyeni kumele sibambane sonke njengabantu bemathebeleni siyakhanya iZimbabwe.
Umfundisi uNkosikhona Dube oyebandla lezekholo lesiKristu ele-Evangelical Lutheran Church of Zimbabwe uthi uZulu akumelanga axabane ngenxa yembono etshiyeneyo.
Siya kube nokuthula esigabeni sakithi kungabi khona obona omunye olombono otshiyene lowakhe njengesitha kodwa umbone njengomfo wenu. Liyenze konke ngokuthula, sikhankase ngokuthula, sivote ngokuthula.
Umqondisi weZimbabwe Christian Alliance esiqinini seGwanda uNkosikazi Phathiswa Dube uthi bathe bathethe lelinyathelo ukuze bavikele ukuqhamuka kodlame lwezombusazwe oluvame ukuba khona ngalesi sikhathi.
Nxa sekulokulimala, sekulokufa kwabantu, i-development kayisekho, njalo lalokhu esiyabe sikuvotela kuyabe kungasasisizi ngoba i-violence kwesinye isikhathi kufa ama-breadwinners, abantwana basale sebezintandane, sekusiba le-problem futhi elizweni ukuthi kunakekelwe lezo zintandane. Yikho kusenze kakhulu njenge-church saphakamisa lo mkhankaso wendaba zokuthula.
Lanxa kungakaqhamuki udlame lwezombusazwe esiqimini seGwanda, amanye amabandla aphikisayo akhala ngokuthi abasekeli babo emaphandleni bayethuselwa. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngezinyamazana zasendle olweZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority lubika ukuba lubhekane lohlupho lokukhuphuka kwenani labantu abazingela inyamazana okungekho emthethweni. Luthi ilizwe lilahlekelwa yimali eningi okumangalisayo kulandela ukubulawa kwezinyamazana ngamadabuka eZimbabwe labavela kwabanye amazwe. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Uhlangothi lolu luthi lulahlekelwe izigidi ezilichumi lambili zamadola eMelika, 12 million United States dollars, kusikhatshana esisanda kwedlula kulandela ukubulawa kwenyamazana zasendle ezigoqela obhejane, indlovu, inkakha lezinye ezithengiswa eChina lakwamanye amazwe. Umnumzana Tinashe Farao, isikhulumeli sohlangothi lolu, uthi lonyaka kuphela sekubotshwe abantu abafika phose amakhulu amabili 182 bakule kanye labalichumi abavela eZambia lamanye amazwe abatholakala bezingela okungekho emthethweni. Uthi kumnyaka ophelileyo kwabotshwa phose abangamakhulu ayisithupha lengxenye 644. UFarao uthi sebenanzelele ukuba abantu laba bayengwa ngabale mali. Umnumzana Vusumuzi Masilela, umphathisigaba phansi kwenduna uMvuthu, uthi impilo yokuzingela siyimvama nje ezigabeni eziningi ngenxa yesimo esibi sendlala ala lokuswela inzuzo kwezendlelezi.
Uma ubabuza bakutshela ukuthi siyalamba, sebesifuna ukuthi sithole inyama and then enye sithengise, sithenge impupho indlela esiphila ngayo.
Amazwi akhe elekelelwe ngumnumzana Farai Magu, okhokhela uhlangothi lweCenter for Natural Resources Governance.
Nobody enjoys crime.
Akumqokayo ukuthi uhulumende kumele aguqule umumo kaZulu ukuze bengaphatheki ekugangeni lokho. Akula muntu othokozela ukuphila ngokuganga. Kumgceke ukuba laba bafuqwa yibuyanga, ngakho bengathola inzuzo kwezendle. Ubudlelwano bukahulumende labo buzahlanzeka, njalo yibo abangaceba nxa sekufike abazozingela ngokungekho emthethweni kuzigaba zabo.
UMasilela uthi balokwesaba ngezinga eliphezulu lokuzingela kwenyamazana zasendle okungekho emthethweni.
They are destroying environment ngoba babulala sibili kakhulu kokuthi kwezindawo azisekho inyamazana ezinjalo. But we are still trying to encourage ukuthi bekwekele. And ama-parks angikhona la ukusiwa involved abuye kuma-community to lecture, betshela abantu importance yenyamazana. Is very very important part kwesinye isikhathi ungazi watshele bakutshota slam motor to drive to that site. So at the end of the day sithole ngazathi labo kabala ndaba lakho.
Umnumzana Ignatius Mayeresa, osebenzela uhlangothi lweZimbabwe Environmental Lawyers Association, uthi ukuze udubo lolu luphele kumele izakhamizi ezihlala duzane lezihonqo ezivalele inyamazana zasendle zithole inzuzo ezinyamazaneni lezi.
The first thing I think
izinga lezigwebo kanye lokuqakatheka kwemvelo, ngoba inengi lephula imithetho ngokuswela ulwazi, njalo nabomthetho labo kufuze basekelwe ngokufundiswa ngezomthetho ethi nezakhamizi lezi ziphiwe inzuzo.
Kubikwa ukuba ngomgqibelo kuviki eliphelileyo kubotshwe abantu abathathu koBulawayo abatholakale belempondo zendlovu eCowdery Park. Ngosuku olulandelayo kwabotshwa njalo abatsha abathathu egangeni leFuller Forest eVictoria Falls abaficakala befihle isaka lomhwabha weBhalabhala. Ngemva kwayizolo kubotshwe njalo owesilisa edolobheni leli otholakale ehlinza impala ezimbili leBhalabhala njalo elemijibila elichumi lanye eZambezi National Park. Abe Zimbabwe Parks and Wildlife Management Authority bathi ukwehlisa lezi zehlakalo sebe phakathi kokuguqula umthetho wezendle abathi wabunjwa ngabamhlophe ngemva kokunanzelela ukuba upha inyamazana amandla kulabantu ngesikhathi zibulala uzulu njalo zibhidliza lezilimo. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Abakubutho abagenqule uMongameli Mohamed Bazoum bathi kuzachitheka igazi kungangenela amazwe kulokho abakwenze eNiger. Batshela abezindaba abeReuters ukuba bagenqule uBazoum kulandela ukwehluleka kwakhe ukubusa ilizwe leli. Wakhokhela icele lebutho lePresidential Guard uthi bayakusekela okwenziwe libutho. Okwamanje ukhokhela idale leTransitional Council. Omunye njalo okhokhela ibutho uGeneral Abdou Sido Issa laye uyakusekela okwenziwe libutho. UBazoum uthi ususwe esikhundleni okungekho emthethweni, ngakho-ke ucela uncedo emazweni wonke jikelele. Inhlanganiso ye-ECOWAS ayikuthakazeleli okwenzakala kwele Niger. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube, unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance.
Akumangalisi kangako ngoba sokulisiko vele ukuthi imibuso ibe ihluthunwa ngendlela ehluthunwa ngayo. Okunye kusenziwa yikhona ukuthi abantu ababusayo kababusi ngendlela efaneleyo. Bese kusiza ukuthi kayikho into esatshwayo lapha e-Africa. Inhlangano zalapha ziwiki ukuthi zilwisane lo mkhuhlane lo wamakhulu.
Kule ndlela yokuthi kungamiswa yini khonokho-ke ukuthi ibutho ligenqule uhulumende?
Ngibona indlela yokukumisa yona ingaba khona nxa kuyikuthi kungaba lama regional bodies le African Union eqinileyo elumayela amazi kungalungiseka khona lokho. Uhlupho yikuthi bayazi ukuthi vele kakula ma consequences angaze benzeni kuzasala still kusezandleni zabo.
Siyabona ke i-ECOWAS sijala ukukhuluma sibinxa kulento enje, bakhulumela phezulu basukumela phezulu kodwa kugcina kuvele kuhlala kunjalo pho manje nxa kuhlala kunjalo babe khulumelana ngakhonokho.
Ye ukukhuluma bayakhuluma, into ehluphayo babudube yikuthi kulento yothiwa yi-sovereignty of the state. Yona le concept iyahlupha ngoba kusuka kunike kuthiwe khona amandla asebantwini abakulelo li kodwa kungalandlela abantu labo abangakulungisa ngayo ngoba nxa sekulabantu abaphethe imibhobho njengoba sisiza ukuthi upresident lowo indlela aphethwe ngayo impilo yakhe isengozini ngendlela esabekayo. So ke okuhluphayo bekumele ukuthi ngabe kuthiwa i-African Union ngokwayo yiyo eqinileyo bakwazi labafuna ukwenza amakhuwona la ukuthi kulobunzima obuba khona manje kukompunzi edle emini laye yena lubaba ube bahlupha khona phana ukuze bafuna ukuthi bamgenqule ube bahlupha. Kube sekusiba le khuwa ezinjengezezimbabwe naleyi iyabagwabisela abanye bese becabanga ukuthi kahle lathi siyenze kwesinye isikhathi ingasaphumi ngendlela yaphuma ngayo eZimbabwe.
Ngomnumzana Nhlanhla Moses Ncube ngunobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance. Weqoqa le-Studio 7 eseJohannesburg kwele-South Africa.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America eWashington. Simahang singene kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umnumzana Vladimir Putin uthi ngamanga aluhlaza tshoko ukuba ilizwe lakhe yilo elenza kube lendlala emhlabeni wonke jikelele kulandela ukulwisana kwelizwe lakhe lele-Ukraine. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba uPutin utshele inkokheli yezwekazi le-Afrika esemhlanganweni we-Russia Africa Summit eSt Petersburg ukuba amazwe entshonakalanga yiwo enza kwaba lendlala emangalisayo. Ibutho lakwele-North Korea belibukisa izikhali zalo namhla ngesikhathi kunanzwa usuku lokuphela kwempi ye-North Korean War. Inhlanganiso yezimi imbokodo iqhuba inhlelo ezimbalwa ezinceda uzulu kwele South Africa lakwele Zimbabwe. Sixoxe ngodaba lolu loNkosazana Victor Matutu, umgcini sihlalo wenhlanganiso le.
Umuntu ongumama kahlali phansi like kunje kuningi esikwenzayo asihlali phansi. Lapha thina njengoba sisemzantsi Afrika inyanga lezayo esizwena nje kuvikezayo lapha emzantsi Afrika kuthakazelelwa i-Women's Day ilanga labantu besifazana. Lathi siyazi ukuthi eZimbabwe kafike ithoko lithakazele lolu suku kodwa ngoba silapha senza lokhu ngesilungu okuthiwa when you are in Rome do what women's do. So lathi lokho sizakwenza sizalithakazelela usuku lolu mhlaka 9 enyangeni ezayo. Singomama sinxuse omama sabe sile deal impela sabe siklabe sabe silabo mama khona sikhuluma labo nje sixoxa kuningi okumele sihlanganisana lakho singomama esifuna ukuthi sihlale phansi uxoxe labo mama. So mhlaka 9 August sile deal simeme khona omama ukuthi ngesuku sithakazelela lolu suku sibe silabo mama sixoxa ngalokhu esiphila phakathi kwakho nesiphila lakho. And bese usithi futhi kunyangezayo siyazi ukuthi isizwe samaNdebele isizwe sikamzilikazi siyabe sibongaza usuku olubizwa ngemzilikazi day olukhona mhlaka 9 ngumpandula ngoSeptemba akubenhlangano wezimi imbokodo. So besikhona futhi lapho mhlaka 9 lathi sithakazela lesizwe usuku lona lolo lukamzilikazi. Futhi mhlaka 8 singakayo esukwini lukamzilikazi sizabe siselupane enhlanhla secondary school sizabe sihambise khona okusetshenziswa ngabantwana abangamantombazana nxa besesikhathini sikubiza ngesilungu sithi ngama-sanitary pads. Sizabe sisenhlanhla mhlaka 8 sikebe ngolwesihlanu kusosithi ngomgqibelo mhlaka 9 bese sisiya emhlahlandlela komzilikazi day sisiyabungaza lesizwe ilanga lenkosi umzilikazi.
Ngikho konke lokhu elikwenzayo kwini zalisukumele phezulu.
Singabheka ukuthi ekuqaleni izinto eziningi bezisenziwa kakhulu ubaba. Manje sokusukuma omama siyabona ukuthi lokhuyana emuva ngale kwezinto zisenziwa ngoba izinto eziningi sizibonela senziwa ngoba omama bengabantu okuthiwa hhayi omama ngabantu bekitchen abahlezi ngikhaya bebhekiza imuli bengaphumeli phandle bebona okwenzakalayo besize lapho abadingeka khona. Bekukalutshwani kakhulu ukuthi uthole omama besizakala ngoba obaba bebengeke bakwazi ukuthi betsho ukuthi hhayi nazi inkinga omama bafuna ukusizwa lapho. Kodwa njengoba singomama nasisukumela phezulu siyazibona kakhulu inkinga ezibhekane nabomama. Kusike saba lolunye uhluphe esesahlangana lalo kwinale inyanga edlulileyo kulo munye umama ofike kithi ethi uthebe ngumkhukhu wakhe e-Alexander lapho kade ehlala khona. Isimo besisibi kakhulu ongawukuthi umama lo uthema esethintane lathi wakwatsho isimo sakhe sahamba sayofika sayabona sifike sabona ukuthi okudingeka ukuthi kwenzeke kulo mama lo mntwana kade etshela yini. Yizo inhloso zenhlangano lezi ukuthi lapho mama bathi bahlukumezeka khona sifike qathatha sifike sibone kuyini esingakwenza. Abo mama sebekwazi ukuphuma bona nxa behlanganele ohlupho basidinge njengenhlangano ngoba besazi ukuthi njengenhlangano kukhona lapho esisiza khona. So kuyasijabulisa kakhulu ukuthi sesisazakela ngaleyo ndlela yokuthi omama sisadinga ukuthi size sibadinge sebesidinga bona. So uzabalula kakhulu ngoba nxa bona sebekwazi ukusidinga thina sizaba wonke umuntu olenkinga uyakwazi ukusidinga kulokuthi thina sibe siphuma sisiyadinga kade ke sifike kibo bonke.
Singathi seliyanceda abantu abaningi kanganani selokhe lasungula inhlanganiso le.
Abantu abaningi kakhulu nxa singathi abantu abezela ama-testimony ukuthi sebesizakale okungakanani besizwa inhlangano yethu hayi kungatshona ilanga. Sina asisizi abantu abalapha e-South Africa kuphela siyasiza kakhulu labantu abaseZimbabwe kaningi kakhulu lapho kudingeka khona umama inoma kuseZimbabwe sisukumela phezulu si noma singakwazi ukuyafika sithumele ukuthunyelwayo loba kulabo mama abalezinkingi umama bayabuya kithi sesike sasiza abanye bepublisha amabhuku abaleziphiwo zokuloba siza abanye abakhupha izingoma abahlabelelayo sibasize sibancedise noma singeke sibancedise ngemali abantu abaningi sibancedisa ukuthi simlayele umuntu ukuthi hayi uma ufuna ukwenza lokhu uhamba lapha omunye sihambelayo ukuthi lapha ngena lapha kulalokho ofuna ukukwenza sesisiza abantu abaningi kakhulu angikhulumi ngeZimbabwe singathi isigaba semathebeleleni akula province esingakayihambi
bosolokugcina mama
engathoyi ukuthi njengoba siyinhlangano ehlala ebhesi kakhulu lapha eSouth Africa abantu kabangathi ukuthi hayi lezi nhlangano ezisebenzele eSouth Africa thina siyizizimu imbokodo okutshengisa ukuthi siyinhlangano yaseZimbabwe sinjalo kuloxhaso oluningi soludinga ebantwini inhlangano ekubizwa ukuthiwa yizizimu imbokodo NPO okutho ukuthi yinhlangano engelanzuzo siyatholakala enambeni zeSouth Africa ezithi 0027 736540217 kumbe 0027 84993 6981 ekhasini leFacebook sitholakala ekhasini elithi I am a woman ngiyimbokodo kumbe usithole kuTwitter sikhona @zim_npo.
Unkosazana Victress Madudu ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yezim imbokodo bexoxa leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to Pogine.
Uhlelo was a Friday livikisi lomculi wengoma zokholo ozibiza ngokuthi ingani yabapostoli. Lapha uphethe ingoma yakhe entsha ethi igama lakho. Nangwe exoxa lo Ntungameni Nkomo we Studio 7.
Salbonani, salbonani. Mimi kamalani musilibaziso Spanda. Ngizalwa ePlumtree kondolwane le kokomagwama. Ikhora kengizalwa khona.
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ababe befuna umculo wami bengaxhumana lami ku 0635219067 ngokuhlala ngise South Africa endaweni okuthiwa iKruger Stop. Yikho lapho engikhona okwamanje.
Ubachiyela wapha amazwi abalandeli?
Ngithanda ukukhuthaza abalandeli bomculo wegospel ukubana bahlale bekwazi ukuthi uNkulunkulu ukhona ngaso sonke isikhathi noma ngabe yiziphi izimo ufika isikhathi ubhekana nazo ezinhle nezimbi kodwa uNkulunkulu yena uyinkosi njalo uzohlala esibhekile ngaso sonke isikhathi. Ngiyabonga.
Siyabonga kakhulu ke ntombi yakwethu la igama lakho kumele silibonge. Ingakhohlwa lokuthi ke eleZimbabwe libhuqwe namhla ngele Australia at 6:30 emdlalweni weVitality Netball World Cup odlalelwe khonangale eKapa. Njalo kulive talk namhla sixoxa ngokhetho olukhulu oluzaqhutshwa ngoNcwabakazi. singakasuki khona pha ke enkundleni isike sibone ukuncane ke ikade silakho lamhlanje umthetho ndaba we Supreme Court usekela isinqumo sedalela High Court sokuthi akumelanga umnumzane Sylvia Kasukwere ancintise ukhetho lukamongameli olivalisa injabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Muraranaka muri yeZimbabwe.